Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo phambilini kokubekwa kwayo ngumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBarry Daka kobulawayo ngolwesithathu. Umqeqetshi olodumo uCosmas Tsano Zulu usole indlela ababedlalela iqembu le-Highlanders abaphathwa ngayo nxa befuna ukubukela leli qembu.
Ngifuna ukukhuluma ku-leadership ye-Highlanders into enze ukuthi uBarry efe engathabanga le-Highlanders. Last week, i-Highlanders idlala ne-Chapumo. Ngahamba ebholeni. Bangiyalele ukungena ebholeni bangiphothe ngaphuma babenza khonoko kuBarry uze wafa encenga ukungena ebholeni ukubukela i-Highlanders. Pho watheni Tsano? Shuwa khululuwa sesihlupheka ukungena ukubukela i-Highlanders namuhla sichutshwa ngobhali abantu abangazange bakwazi ukuthi iyayilinde injani.
Uthano osebenzela iqembu leNkezi Platinum Stars lapho aqeqetsha unozinti uthi abanye ababedlalela iqembu leBhoso kabasazihluphi ukuyabukela umdlalo webhola, ikanti abanye abafana loLawrence Phiri sebehamba kuphela nxa bephelekezelwa ngumongameli waleli qembu uNdumiso Gumede. UPhiri uthe kungaba kuhle ukuthi baphathwe ngemfanelo ngoba balolwazi olujulileyo kwezomdlalo wenguqu onganceda iqembu leHighlanders lelizwe lonke jikelele.
Thina after getting all the experience esabalayo lokukhuliswa esakukhuliswa kuhailini kube nethuba lokuthi sikwanise ukuthi si-proceed sincede kulaba ababuyayo ngama-juniors kuka-executive ku-administration club. I think i-experience lelo kuze nemfundo esayitholayo from lokuze kulaba abadlulayo kuhailini ingaba luncedo kakhulu.
Wayengunozinti weqembu le-Highlanders uJohannes Juma oke walisebenzela futhi leli qembu engumqeqetshi wabonozinti uthe inkinga ababhekana lazo nxa bezama ukungena enkundleni bebukele ibhola yikuba ngakugcinwa imbali yomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe.
So I think if it's said from ama club ukugcina imbali ama-players bese kuzifa la yenza the same thing. Thina mali nje seleyo I think some of the steady fans sikhuthaze i-fans idinga indlela ukuthi isonze isigcine. Isikhangele into eningi kakhulu like uthanda ukukhuluma one group example but it's a reality ukuthi ebhoreni nxa usiyangena uthwala nzima koje kuthiwa kadinga nomuntu ongaziwayo umfana ongazake edlala ibhola ebuye ekhuluma ebhedini eyadlula phambi kwawo khona kuyanda akusiningi isithunzi njengama-legend nxa usiyomuntu uyi-legend uyi-legend ngani nxa usiye ebhoreni uphatha ngembonisi.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi yena abenhlanganiso ye-Premier Soccer League wabalawula ukuba kungenwa njani enkundleni njalo bona njengelunga le-PSL balandela imithetho efakwe yileyo nhlanganiso. UDaka ubhubhe mhlazi ilitshumi lambili kuyona le inyanga kaMbimbitho njalo ubekwe emathuneni eLady Stanley edolobheni lakobulawayo. Lo mqeqeshi wadlalela amaqembu abalisa ile-Highlanders wange kanye le-Olympics wake waba ngumqeqeshi wamaqembu ambalwa kule Zimbabwe abalisa ile-Olympics lona elatshintsha igama laba yi-Supersonic i-Highlanders kanye ne-Rail Stars okwaqeqetsha leqembu lesizwe lamaqembu ambalwa kule Botswana lapho aphakamise isicoco seligi eqeqetsha iqembu le-Echo City. UDaka wedlule emhlabeni eseleminyaka engamashumi ayisikhombisa lowodwa. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.